Abasakhulayo bathi bazaphuma ngobuningi besiya votela labo abababona bezathuthukisa impilo zabo lokubakhiphe ebuyangeni abakibo okwamanje. Omunye osakhulayo waseJambesi eVictoria Falls, unkosikazi Thubelihle Ndlovu, uthe abatsha kumele bakhethe abantu abazamela izifiso zabo kungakhathalekile ukuthi ngabebandla liphi lezombusazwe.
We need to look at what the person has to offer. Umuntu uthi engangena uzabayenzelani. Ungavoti ukhangela ukuthi iparty leyi yenza ukuthi iparty leyi inje, but khangela umuntu.
Omunye njalo osakhulayo waseZimbabwe kodwa ohlala kwele South Africa, umnumzana Bheki Impilo Ncube, uthi ontanga kumelanga behlutshwe ngabantu bokuvotela ngoba basegcekeni njengamadolo embuzi.
Okumele kukhangelwe ngontanga kulula kakhulu ngoba sibona ukuthi izolo sithenjiswe into eziningi ngabaphetheyo ngesikhathi bekhankasa, kodwa bathe sebengenile abasazange basinika lolo jinji okade siludinga. Ontanga kathesi kumele baqonqoselwe ukuthi kumele kube lo jinjo. Lolo jinjo selungaba khona kuphela nxa singazama ukunika ithuba laba abatsha ukuthi mhlawumbe bona sebengasethulela lolo jinjo okade siludinga ngoba laba sebeyedlule.
Unkosikazi Sithe Dube, umama osakhulayo waseHarare, laye uthi kusukisela kumongameli kusiya kukhansela kulomsebenzi omkhulu ofuna ukwenziwa ukuze impilo zabantu zibe ngcono.
Thina sikhangele ukuthi besilungisele izinto ezinjengokukholektha izibi. IHarare siphonguba yidoti yodwayodwa. The new employment civil ukuthi sithole lathi imisebenzi, sikwanise ukudla, sikwanise ukuthola lapho okuhlala khona, lathi si-improve impilo zethu, not ukuthi sibe silokhu si-struggle njengalokhu esikwenzayo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Elton Ziki uthi okumqotho okufanele kukhangelwe ngabasakhulayo nxa sebekhethe inkokheli zabo yikuba ziyathanda ilizwe lazo na kumbe ziyaxega lapho.
Izinto ezintathu lezo zifonti abantu abasakhulayo bebone ukuthi bakhetha njani, bakhetha umuntu othandilizwe, bakhetha umuntu okwazi kwenzayo, bakhetha umuntu okuthi nxa kungaba lodubo kumbeni lento efunti bayikhangele umuntu lo bayenelise ukufika kuye bengela ukuhlupheka ukuthi bengamthola ngaphi.
Umnumzana Methuseli Moyo ofundisa ekolishini le-National University of Science Education, NUST, uthe abatsha kumele bakhethe abantu abathembekileyo, hathi ababathengela utshwala lezidakamizwa.
Abatsha yibo abalekusasa esesekhona, yikho ke nxa bekhetha kumele bekhangele umuntu ukuthi ulobuqotho yini, ngumuntu othembakalayo, ngumuntu olobukhokheli ongamanyanisa athuthukise indawo. Bakhangele futhi ukuthi uziphatha njani ubuntu bakhe, bengagijimela ukukhetha laba ababathengela utshwala, bebathengela okudakayo, bebathengela ukudla, ngoba lokho kuyaphela ngale kululama.
Omunye osakhulayo owake wamela iZimbabwe enhlanganisweni yeWorld Federation of United Nations Association, umnumzana Macleo Maphumo, uthi abanye bakhe abasakhulayo bengakhethi inkokheli bekhangela ukuthi bavela kubandla liphi lezombusazwe.
Indaba yona le development ukuthi umuntu uyayizwisisa njani i-community yakhe, uhlala ngapho, uvela ngapho, even nxa ngewe-CCC kumbe MDC kumbe ZANU-PF, nxa ekhulume into ezokuthi siyazizwisisa thina abantu and siyamazi ukuthi umuntu lo uyasebenza, hayi lokho kwamaphathi mina ngibone kule ndaba.
Imizamo yokuthola inani labatsha asebebhalisile ukuvota lonyaka ibe liphutha ngoba ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ingazange iphendule isicelo se-Studio 7. Abanye abamele amalungelo abatsha bathi abasakhulayo kumele baphume ngobuningi ukuyavota, hatshi ukukhala ezimathonsi kusasa sebesizwe impumela akade bengayifuni. Abanye njalo bathi akumele abasakhulayo bathiwe njengamagundwane ngoba imilomo yalabo abafuna ukuvotelwa ingagcwalelwa mfula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.